Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali buka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Lwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTeam Pachelu iqhubeka iveza ukungamikuhle kweluhlu lwabavoti iVoters Roll. Inja ezithiwa ngama pitbulls ziqhubeka zihlasela abantwana labanini bazo kwele South Africa. UZulu ophatheka ekutshengiseleni okwenzakalayo ngenyanga kaLwezi ngomnyaka ka-2017 uthi uyazisola ngalokhu ngoba isimo esiselizweni sesinzima ukwedlula lokho okwakukhona kubusa uMongameli Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTeam Pachelu iqhubeka iveza ukungamikuhle koluhlu lwabavoti iVoters Roll. Kumalanga asanda kwedlula, linhlanganiso iveze ukuba kulabantu abaningi abasebenzisa inombolo zesithupha ezifanayo. Kuthi ngemva kwalokhu, linhlanganiso yaveza ukuba kunabazalwa ngemva kukamnyaka ka-1995 ababelokhu bekuluhlu luka-2013. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe losicubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Akwenzakali eZimbabwe ukuthi ukhetho lube khona kungabi lensolo, lungaze lube ngolu transparent ongakanani. Kuvele kulabantu ama stakes are too high. Kwenziwa ukuthi i-politics eZimbabwe ukhika kakhulu ukhetho yindlela yokuthi abanye abantu badle. So abantu nxa bekhankasela ukhetho kabakhankasi ngengqondo, bakhankasa ngezisu ngoba i-electoral system yethu first past the post ekuthi owinile uthethe konke yenza ukuthi aba ibandle labe linqobile lithathe konke bese kusithi labe dliwe ikakhulu o triple c labo mdc babe sebekubona ngazani baqiliwe ngoba ukudla njengoba ngishilo ngaphambilini kuyabe sokubaphunyukile etafuleni. So akusozekwekele ukuba lodlakela, akusozekwekele ukuba lomsindo ngoba akubangwa lutho, kubangwa izikhundla, kubangwa ukudla, yimpi yezisu zabantu abalambileyo. Siphinde sinanzelele njalo ukuthi kanilayo futhi Zimbabwe Electoral Commission kusase lezinye izinto engakazenzi kuhle zicace, okunjenge voters roll. Into emangalisayo nge voters roll ukuthi iZANU PF layo iyakhonona ithi yona voters roll istaffwe ngabantu, kuthiwa kulabantu emadrobheni abahlala endezindaweni esizazi ukuthi singama office ende ngwakhatresa kahlwatheli ukuthi abantu akade bezama ukuriga isystem yona leyo voters roll ngabantu ebandla elaziwayo lidominator kuma emadorobheni bona bo MDC labo MDC alliance. So ila bese usithe emakhaphandleni kube vice versa. So khona okuyikho kwenza ukuthi kuvele kube lokukhonona lokulwisana kukhulu kakhulu, kanti phezu kokho konke yimpi yezisu. Akulani lathi abantu makhazi ukuthi abantu abafuna ukuyasimela kuphela abantu laba babe be contesta ukuthi bagcwalise izisu zabo so akusoze kwekele ukuba lodlakela lokukhonona
inhlanganiso ye team Pachelu isiveze ingxaki eziningi kakhulu kuluhlu lwabavoti ubona ungani khona ukuba kuthoyo kuzayenza na ukuthi ukhetho lungabi ngolwamukelele
njengoba sengichilo ngaphambilini okwenziwe i team Pachelu lanxalayo inhlanganiso le team Pachelu ile into eziningi ezimbuzo eminingi kuthiwa yi shadow organization engaziwayo eZimbabwe eyabantu aba iZimbabwe Electoral Commission ethe alleja ukuthi abantu babe bezama ukuhacker isystem yeZEC sibeke eceleni leyo ndaba bese sikhuluma ngento eyabayilethayo yebo kambe sitholile into engijongoba ngishilo ngaphambili ukuthi zana uPF iya complaina iyakhonona layo ithi ivoters roll uluhlu lwabavoti lustaffwe ngabantu abasebenzisa ama address efana nayo uzathola ukuthi kobulawayo kule ndawo enye building eyaziwayo ukuthi ibuilding yama office kodwa kulabantu abalamabizo aregister ukuthi bahlala khonapho so uzathola ukuthi otsotsi bebezama ugelana lapha phakathi kwama members opposition lawo ebandleli busayo abanye lawo bestaffa ngala abanye bestaffa nga so kulomsebenzi omkhulu kakhulu okumele ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iwenze kanjalo kunzima futhi ukuthi angeke abantu beZimbabwe Electoral Commission uthi nxa ubatshela usithi ukuthi nihlala ku number 2 second floor lab house vakuphikise anje uzasifunga laphana ngeformini labo leliyana ele iaffidavit so kunzima ukuthi benzeni into eseqhakathekile ukuthi alubana ipama ukhetho lwethu luyadepolarizewa ngokuthi kusiyambe siyelungisa ku constitution sikhiphe i first past the post system lay sisebenzise njenge South Africa i proportional representation ukuze lodliweyo laye athole okuncane kwekhekhe ngoba vele ngichila ukuthi kubangiswana ukudla so kungaba njalo kuzadepolarize ukhetho kwenze ukuthi abantu ama tensions angabi high abantu bangalwi kakhulu so ke mina ngiwe mbona ngani kungasolve i voters roll kunzima ukuthi Zimbabwe Electoral Commission yenzeni kasihambe siyetshintsha imbangela eyenza kube lodlakela eyenza kuhlale kulensolo yikuthi umthetho wethu okhangela ngokhetho isystem yethu ithi yena owinile uthatha konke so singalungisa khona phana kuzayehlisa ipolarization le tension
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo Izinja ezithiwa ngama pitbull ziqhubeka zihlasela abantwana labanini bazo kwele South Africa Lezi zinja ezibikwa zivuka uBhova Mahlayana sezihlasele zabulala abantwana abambalwa zaluma njalo zalimaza labanini bazo Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube
Baba Kande izinja lezo kuthiwa ngama pitbull ezi umonakala esiziwenze kuleli lizwe umkhulu kakhulu njengoba sisizwa umntwana odliwe izinja zona lezi ayisiyo into yokuqala even abantu abakhulile sokuleminyaka vele kusihlala kusiba lezehlakalo ezezinja zona lezi zibulala abantu zibulale abanikazi bazo so umonakala wakhona ngomonakala wesabekayo ungacabanga ukuthi kunje uzele ulo umntwana inja kamakhelwane ilokhuze idla umntwana imqe lobe edliwe ngeyakho kuyinto ebuhlungu kakhulu yisihluko esikhulu kakhulu umphefumulo nje womuntu lobe ngaba ngoyedwa ukuthi ufile is just too much so izinja lezi abantu sezibaqedi zonile kakhulu kuleli
wona umhlobo wezinja zona lezi uyakuzwena ukuthi ukhona eZimbabwe njengoba singazi sizwe ukuthi ubakhona abalunywayo khona leZimbabwe
baba Gandhi akaze ngize ukuthi ukhona umhlobo lo kodwa ngicabanga ukuthi ukhona ukhona kungaba yikuthi kwesikhathi ukudla eziyabe zikudla ngikhumbula kudala abantu bayakuthiwa kule market ukuthi iphiwa izinja ukuthi zilume lazo nalezi ezijayelekileyo bezivele ziluma kodwa ke lezi ezidla umuntu zimbulale hayi besingazazi ngiyacabanga ukuthi zingabe zikhona eZimbabwe kodwa akaze ngizibone ngoba inja yakhona iyingozi kodwa ngicabanga ukuthi kuya ngokuthi iyabe igcinwe njani isidlala mina khona apha endlala khona kwaba besihlala siqala layo manje amasela ayajikela ipoison zifi izinja nxa ifuna ukutshwe ikhona ebesihlala lawo lapha kodwa ayizange ilume muntu kodwa inja eyingozi efuna ukuthi inakekelwe kakhulu
ngokubona kwakho uhulumende kumele ayenzeni owe-South Africa ukuze udubo lolu luphele
uhulumende kumele afake umthetho oqinileyo ngendlela engikubona ngayo umthetho oqinileyo njalo kube lendlela yelayisensi yokuthi umuntu abe lenjawo naliyana kubonakala ukuthi uzayigcina njani kuhanje kuba ziyekhangela umbe ngama-inspectors bafike ba-inspect ukuthi injalana igcinwe njani ba-check-e futhi ukuthi injalana idlani ingadli ukudla okuzayenza ukuthi ibe lolaka kakhulu lapha ziyafuya izinja abantu besithi benzela ukuthi kube safe njalo abantu abalezinja balendlela ababudedeng ngayo besikubona lathi emakhaya ukuthi umuzi olenja bayakubona wena uyathutsha umuntu angena endlini ngabo befuna ukubona ukuthi kumbe zingakwenza so-ke kumele ukuthi uhulumende abe lo mthetho oqinile ukuthi injalo ingaphonguba ukuthi noma ngubani nje azithole ela siyake sizithole lapha elokishini ubona abafana behamba bezibambe ngelokuzeni bezibambe ngamabhanti ukuthi vele zisiwa nga uzibuze ukuthi injalo isiwa so injalana kumele kungavunyelwa ukuthi umuntu ahambe la emphakathini ayiphethe emphakathini njalo abe le license ukuthi ucompetent ukuthi ukulungela ukuthi angagcina inja enjeya injalana ifana lesilwane seganga sona siya ukuthi izilwane ziyavalelwa lazo izinja zelezi kumele kube njalo yeah siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe isihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg uZulu owaphatheka ekutshengiseleni okwenzakala ngenyanga kaLwezi ngomnyaka ka-2017 uthi uyazisola ngalokhu ngoba isimo eseselizweni sesinzima kakhulu ukwedlula lokho kwakukhona uMongameli Mgabe esakhokhela. Abanye bathi uMnangagwa ungcono kulomgabe ngokuvumela uZulu ukutsho imbono yakhe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasosha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bathembisa abantu izulu lomhlaba impilo yesinzima okumangalisayo nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni uMnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impila kahle yethu lokhu isehla ngelanga wonke amayuti akusela msebenzi akusela kudla so ukudubeka kuphela yikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenzi yenza okwedakamizwa ngoba akusela msebenzi eminingi nxa eka ED.
Amazwi kaMaphosa agcizelwe unkosikazi Audrey Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu.
Halo mkhokheli okhona kathesi uMnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo isikethi yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo 100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in defense yokuthi wahle wenza kwaba wesi ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akulanto eguqulekileyo.
CCC umnumzana Felix Mafa uthi ngebandla babethatha i-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwaMgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya uMgabe lo Mnangagwa. Ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kaMgabe for almost over 40 to 50 years. Ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa nguMgabe. Yikho ke sehlanganisa lokho wakufundayo lokwakhe. Ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayevusa ngcono kulomnangagwa bayaphosisa.
Thina kwebandla leZANU-PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathesi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana ende isikhathi sentuthuko. Uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu. Amazwi kamongameli wethu President Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe, asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu.
Ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi uMgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usethuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye sihlala ekhanqwe ngamasotsha. Umnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende nguMgabe sithi wayezama ukumgenqula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leMasvingo eLady Mirror libika ukuba abongi besibhedlela seGudu Rural District Hospital balile ukwelapha abalandeli bebandla le-CCC abathunjwayo batshaywa kwabuhlungu ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthetho wezokhetho we-Electoral Amendment Bill wethulwe kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ngolwesihlanu. Lumthetho wenza kube lula ukubhalisela ukuvota ngoba abantu abasadingi amaphepha amaningi-ningi atshengisa ukuba umuntu uhlala ngaphi. Njalo lumthetho usuzagcizelela ukuthi incwadi zokutshayela ama-driver's license awasetshenziswa ekuvoteni kodwa izithupha lamapasipoti yiwo kuphela okuzasetshenziswa. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Masakazi wesitudio 7 sanibona, siyabaza Joseph Chuma lapha bayakhuluma abantu mnangagwa kamnangagwa uyasebenza le-new dispensation yabo le iyasebenza. Ngeke silisole wochuma loba le-new dispensation yenu le iyasebenza kathi vele lingakho thina ngoba vele lingasola phela lizaluza imisebenzi. Kufanele lincome noma lincome noma into engekho ayikho nje into eliyenzayo. iZANU-PF njengamathebelele lingapha siyiwazi nje ngegugurawundi ukuthi ziyathi ma ithatha umbuso kuthe kulomnyaka nje o-MBili ithethe umbuso yangena emathebeleleni yazokubulala abantu basemathebeleleni. Yiyo thini izame singamaNdebele sikwaziyo eyakwenzayo. Ukuthi khona into enhle yake yayiyenza iZANU-PF thina asiyazi, asinayo futhi especially thina maNdebele. Maybe khona le Harare maybe kukhona yake yakwenza sikwazi, kodwa ngapha emaNdebele naye ayikho into yakwayiyenza ngaphandle nje kwe-ground kubulala abantu, yikho esikwazi ngayo izame. So sicela nje obakuthuma bengabe bekhohlisa abantu bekhuluma into engekho ngoba siyakwazi ukuthi abantu abayikhulumayo bashilo iqiniso.
Salubonani, salubonani ku Studio 7 okhulumayo ngumoya. Ngajabula le audio mayingafundwa. Hayi siyezwa kuyakhulunywa ngamaphoyisa labezeki. Laphana ingihluphe sinalo laphana iphoyisa lingasebenzisa umthetho walo liyaphelelwa ngumsebenzi. Yikho sithola amaphoyisa supporta iZANU-PF ngoba imoto lezi zabantu laba abe insiza lefela bus ama number plate yemoto lezi yazabizwa, so bekufanele ukuthi abantu labo babanjwe babotshwe kodwa kuphelele emoyeni.
Ipicangira lingamfa lo uchamisa lingamfaka lathi mnangagwa ubengcono ngoba nanko abantu bathi umgabo ubengcono. Umgabo yinto engcono ngayo akulavini wami ngitsho liqambe lingingathi ubengcono yini. Anto ezithi mnangagwa sethi ubengcono ngoba ibhoda siyakhiwe yinhle lebhodini kuyakhiwa ne-homafezel upani sikhona ne-stage lesi sogetse wanki siyakhulume kuradio khona ku-studio 7 siyezwa kuthiwa neti nishangani idamu leligwayishangani le matuzane. Anto siyazibeka izinto ibubungcono bathi kodwa simsapoti and lakumami minister zakhe abantu besindizendene bezikhona saba lebhadi ukuthi lo o usifiso moya tshone kodwa bezafakile ngiyabona nje ukuthi ezifake lo professor lo lokhu zena iprofessor uNcobo Mthuli ungamfinance lwami ngingoma fees ngiyabona kungcono ukwenza kwakhe asimthandi but ukwenza kwakhe kungcono siyakuqamba ungcono ngakho ubungcono bukamgalo alibe libuvali lothi lokuyanalaloya lobukathamisa libuvali likuzwakale into elikhuluma ngayo.
Ndivuka njani Studio 7, ndivuka njani Studio 7. Ya, siyalibingelela lonke indawo zonke. Asisukumeni sonke nisambeni sirejista. Abantu liyazikhethela abantu libafuna. Kumakansila la kuma-MP la kupresidenti liyazikhethela abantu libafuna. Khethe nini utshintsho, sifake nini utshintsho madoda. Mina thina njengamayouthi anyeke ngatsho ukuthi yikwini esincedwa ngakho, asikuboni, asikuboni thina njengamayouthi ematepheleni sihluphekile. Akula ma-project akulana kubuyini, singabantu nje kuphela. So madoda, wake up, sukumani sevota. Mina engikhulumayo nginguDaniel Nxumalo, ngisebubi district khona lapha kuward 9, ngizalwa eLupane. Ngisithi linjani khona ngapho phansi eLupaka. So bhuku wami khona lapho uAlois Ncube, ngibingelela bonke nje, ngibingelela ebubi district ward 2 phansi khona ngapho umdala uMathazi. Mdala uMathazi ngiyambingelela kakhulu oku triple C khona ngapho endaweni ezithiyeneyo. Ngibingelela eSiganda, ngibingelela eNkosikazi, ngibingelela eNyati. Ngiyabonga
salibonani basakazi beStudio 7, yalibingelela nabalaleli. Eyi, mina nyabe sengisizibuhlungu nje nxa abantwana abancane kangaka kuthiwa abatholakala bezidwele, abantwana abale 10 to 11 years kuthiwe basekwendeni, omama labo bembathe ingubo bethu umntwana uyenzile, bomama sekeleni ukuthanda amadoda ngabantwabethu, abanye bamithiswa ngoboyisi, abanye ngabomalume abengabazulu, abanye bengimithiswa ngomakhelwane umama ahlethamba ukwenda. Sibili sibilombathi ngokuthi umntwana usekwendeni, umntwana oyincane libulala impilo zabantwana. Asekele nini bomama ombeni ngibuvila kumbe ikuthanda ukusetshenzelwa ngamadoda. Omunye abekwazi vele ukuthi umkakhe abhize umntwana kodwa abesesithi ngenxa yokuthi uncenga ukuthi umkakhe uzobotshesa lelamba, abesesithi emntwaneni uthule umntwana azabona akalele impilo, likhohlwa ukuthi umntwana lana uyakhula kusasa ingqondo ziyabuya kusasa uyalibophisa. Asiyeke leni, mina vele ngisolo mama ngoba usukeziwobotshiwe ungubaba. Akuyenzi ukuthi umntana omncane ongaba le 8 years ukuthi uyalala lomuntu azamithisa, kumbele 10 years azamithisa umzali engakwazi. Omama babekwazi, omama sesathanda imendo ukudlula abantwabethu, sibulala impilo zabantwabethu. Awungeke vele kuzothiwa umntwana ngazamitha. Omama siphakameni sekeleni, inamba le iyakhula kakhulu kuyithi omama akulantandane la ngabantwana abangamankazana abalabazali babo. Shuwa lizwa njani? Shuwa endikubuhlungu lokhu shuwa. Mina vele ngikhala ngomama obaba ba-right ngoba bayanikwa labo bantwana, yikho bengabotshiswa.
Abalele labasakazi be-Studio 7 ngiyalibingelela. Bakwethu ngisithi linjani lonke ubuhle balezi indaba esizizwa kuyi-wireless bantu. Zenza wonke umuntu azizwe ungalalela nje uvulile nje uphele i-wireless yakho uzwe uzizwa ngazani uginye iphilizi nokuhlambula umzimba. Shuwa mina kwakungenze kube njalo. Khona ofalingezwa ngikhuluma zoba ngidinge ngifake okungumbono kwami lapho engiyangikubonela. Kule ndawo kulezi nsuku le eyokudlwengulwa kwabantwana abantu, indawo yokudlwengulwa kwabantwana le asinanzeli kule nto eyi-1 la engiyangikubone. Engiyangikubone ukuthi edolobheni lapha omama bonke laba abahlezi emdulini yezitulo labana, bona bana abantu bale mbangela yakhona okho kuyisuku kudlwengulwa kwabantwana. Omama labana balamaphilizi abaphetheyo khona phana nxa uhamba ukuthi uyadluluza uzethi baba silamaphilizi abobaba lapha, uthi adluluzelwa omi lapha baba silamaphilizi abobaba lapha, futhi ubaba bayathenga amaphilizi ana ethi sathengile seliginya esiyafika endlini esithi umama kakho nakho kumntwana phuthuthu. Akukho ngenye indlela nxa eseginyile iphilizi lelo ngoba inja vele nxa esilobhova isakhethi lomnikazi. Khonokho ngikutsho ngoba kwelilanga mina ngokwami engikhulumayo ngiqhawula ukufa igama lami. Kwelilanga ngiyazihambela ngidlula kwampana umama omunye besithi baba silamaphilizi abobaba, silamaphilizi abobaba lapho. Ngachilika ngakhangela ngaya kuye
nambuzi sisa nao kwa njeli uti lipizi ya baba na esele engutelo mama
that is right mama
na teni pizi leli sehamba zonge kwa shewa yala nita kwa njiba kwa zutama pizi abu gani unanga wale lani engu mtu mtala ukuleo msiti ngitenge sikambe zonge uze nye bono kusebeza kwa pizi jiba baba ngila loko mama labana besa ukusiba kuna njelo unye njabanti mtu izikani zabanta wango baba pungushawge lumtu wana kota impange lenku yona lana mapilisi niyabuma mkaulu ufangiselu pani
la oge okay. Begunga mazu enu lina balaleli betu elis tumelenge WhatsApp nombolo zetu eziti +1 202 465 0318. Kweze Melika ukuphuma egcekeni kukamnumzana Donald Trump ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 sokuthiye ilizwe leMelika lidabukene phakathi ngemibono. Abanye ababalisi abalandeli bakhe labo bathi bekungamelanga ancintise kodwa bakhona abasekela abamsekelayo besithi loba kanjani bama ngaye ngoba ngesikhathi aze abuse umnotho welizwe wawungamanga madlodlongwana njengalokhu oyikho khona okwamanje. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Innocent Ndibali njalo ekhokhela ibandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe. Uma egcekeni kukamnumzana Donald Trump ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 sokuthiye ilizwe leMelika lidabukene phakathi. Abanye ababalisi abalandeli bakhe labo bathi bekungamelanga ancintise uTrump kodwa bakhona abasekeli bakhe abathi loba kunjani bama ngaye ngoba ngesikhathi aze abuse umnotho welizwe wawungamanga madlodlongwana njengalokhu oyikho khona lezinsuku. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Innocent Ndibali njalo ekhokhela ibandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe.
UTrump lo Biden abachiyananga ngoba bafanana ngoba amakhiwa into ekhona iAfrica bayizonda njalo iAfrica bafuna ihlale iku state of colonialism iAfrica ihlale ingani vele yona into engela msebenzi nje. Sike sambona uDonald ethethisa iAfrica esithi ekhuluma amabala engeke ngawatsho lapha emsakazweni. Kodwa okwenzakalayo ukuthi even uBiden lokho ebuyileyo akulanto ayenzileyo kodwa uextendile ama sanctions ama illegal sanctions against Zimbabwe. So between the two of them akula ongcono ngoba bonke they've continued to maintain ama sanctions against Zimbabwe and they've continued to ukuthi bengahloniphi Africa as a whole.
Sesikhangela usekelo umnumzana Donald Trump owayelalo kumbe singathi ubelalo kumbe lokhe lalo khonapha eMelika. Ubona ngani liyabe lokhe lufana yini nxa engancintisa kumbe lungancipha kumbe lungakhuphuka ukuthi bonke abamsekelayo lokhu bemthanda njengakuqala.
Engancintisa uDonald Trump uyawina eAmerica ngoba vele amakhiwa ahlezi vele befuna umuntu onjengoDonald Trump. Kodwa ungakhangela futhi lento ezenziwa uBiden ukuthi uyaphambanisa izinto usuke ehamba njengani uphongu qanqatha nje siyale kuyikuthi ingqondo asisebenzi kuhle. Abanye sebebone ngani hayi uDonald Trump engabe engcono. Ngibona nxa engakhompyutha sibili uDonald Trump uyawina. Uyawina ama-Democrats ayaluza ngoba uDonald Trump ulama-die-hard supporters. Ulabantu even ama-racist amsupportayo, ama-rednecks amsupportayo. So uDonald Trump ulakho.
Hello, umnumzana Innocent Ndibali ocubungula izombusazwe njalo ekhokhela ibandla le EFF Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhilitane.
Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba weFIFA World Cup uqale izolo elizweni laseQatar, lapho iqembu leQatar elinqotshwe kona nge-2-0 ngele Ecuador. Namhlanje leNgilandi lizadlala lele Iran, ele Senegal ngilane lele Netherlands, kuthi ele USA lizadlala lele Wales. Yiko ke okuphetha kona indaba zethu zalamhlanje. Sidibaneni njalo sikhathe sinye kusasa ngo ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30.